sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mngelanga njabulo ku Studio 7 ngolesine mhla ka 12 Mfumfu 2023 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje. Amalunga ebandla eliphikisayo le TRC athi wona akazange ayeda le parliament namhlanje elandela isinqumo abasithetheyo njengebandla izolo esokujengisela ngokungayi kuleli dale okwamaviki amabili.
Ngeke kunganceda ukuba ikakhulu labanade bethunjiwe abe-Israyeli ukuba bakhulule lokuthi asaze ngeke kunganceda ukuthi yona i-Israyeli ingagcini ihlasela ingena eGaza nxa engakwanisi ukukhulumisana benkunzi lezi ezimbili ukuba ke ngumlamulankunzi kunganceda.
Abokholo lwesiKristu eZimbabwe bathi bakhayelele ukuthi ukuthunyelwa kwesiphathamandla laseMelika esifana nokudlelana lamanye amazwe e-Israel laseJordan kuzaphathisa ekukhulweni kwalabo abathunjwe ngabeqembu lebutho leHamas. Kukanti umbukiso wezamabhizimusi okwethekelelana owehlangananisa nganaye World Tourism Expo wechumi lasithupha uqalile namuhla koBulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Amalunga ebandla eliphikisayo ele-TRC athi wona akazange aye edala leparlamente namhlanje elandela isinqumo abasithetheyo njengebandla izolo esokujengisela ngokungayi kuleli dale okwamaviki amabili. Amalunga awe-TRC atshengisela ngale indlela ekhonana ukuthi kwakungamelanga osomlomo wedale lephalamende umnumzana Jacob Mudenda amukele ukuxotshiswa kwabanye babo kuleli dale ngozithi ungunobhala jikelelo ebandla leli umnumzana Sengezo Chabangu. UChabangu ubikwa eselobe enye njalo incwadi esithi uzaxotshisa bonke abaphatheka kulokhu kutshengisela okwamaviki amabili. Amanye amalunga awe-TRC awedale lephalamende umnumzana James Timber, Morris Ridzai, lonkosikazi Nonhlanhla Mlotshwa babikwa beye edale lamhlanje ukuyachiya incwadi kumdenda emtshela ukuthi akachiyane lomkhuba okube elalela okulotshwa nguChabangu. Imizamo yokukhuluma lomdenda yehlule ukuze sizwe ukuthi yena uthini ngale incwadi elotshwe nguChabangu labe-TRC. Kodwa ke okhokela izanu PF edale lephalamende umnumzana Pupuraito Garepi utshele iStudio 7 ukuthi okwenziwa ngamalunga we-TRC kuyayangisa. Ngakwelinye icele okhokela amalunga we-TRC edale lephalamende umnumzana Amos Chibaya uthi kuyadida ingqondo ukuthi umdenda ulalela ukuchiwo nguChabangu kodwa engalaleli okuchiwo inkokheli yebandla lakhe ngoba uChabangu engayisiso sikuphatha amandla sabo. Abokholo lwesiKristu eZimbabwe bathi ukuqhubekela phambili ukuxozela kubandla le-TRC.
No, go to page 3. Intro ka-Anna. Also page 5.
Umbukiso wezamabhizimusi okwethekelelana ohlanganisa nganaye World Tourism Expo owechumi lasithupha uqalile namhla koBulawayo eZimbabwe International Trade Fair Hall. Kula mankampani ayedlula amakhulu amathathu abukisa imisebenzi yawo kumbukiso walonyaka. U-Anastasia Ndlovu usethulela loludaba ngokugcweleyo.
Lumbukiso ulamankampani angamakhulu phose amane 375 abukisayo. Amankampani langasuka kwamanye amazwe angaba ngamachumi amathathu lanye agoqela awawele Zambia, Malawi, Botswana, South Africa, Burundi, Rwanda lamanye. Unkosikazi Winnie Mchanyuka umqondisi weZimbabwe Tourism Authority uthi uqhubeka kahle umbukiso lo.
The uptake has been amazing. We have 375 companies that are exhibiting.
Umbukiso wesangana isanganani uqalile namhla kobulawayo. Silamankampani ayi 375 abukisayo lamazwe ayisithu.
The biggest space from the foreign exhibitors was taken up by South Africa.
Umnumzana Vusumuzi Khobeni onguSomabhizimusi obukisayo ngaphansi kweSouth Africa uncoma abathengi abasehlanganani sanganayi 2023.
Sanganayi isilethele ama international buyers equality ephezulu. And usibuyethu lokuqala kodwa it seems, you know, although uslow kancane kodwa abantu esihlangana nabo izinga labo lithe ukubaphezulu.
Unkosikazi Silibaziso Chinziwa obona ngezokutshala imali eZimbabwe Investment Development Agency izida uthi kusasa bazasungula okusemthethweni uhlelo lwabo olutsha olwebulenjini lokutshala imali.
Iplatform elotshwe izida izasetshenziswa ngabantu abaningi abalamabhizinisi awe-tourism eZimbabwe. Ubana nxa bene-land kumbe balamabhizinisi abo angenamali bebesehluleka ukuwaphakamisa bengawafaka eplatform yezida, sesizabadingela ama-investors okubametsha lawo ukuthi behlangane bekhulumisane bevumelane ukuthi sesizahamba njani. Either umuntu oza-investa uzafaka imali kumbeni uzathenga i-portion yebhizinisi yangkhona kumbe uzabaphakamisa ngokwenza i-contract yokumanaja ibhizinisi yakhona.
Umnumzana Busisa Moyo uthi inani labatshala imali selikhuphukile.
Investment izinto ziqhubeka kuhle. Sibona abaningi izethekeli zethu zilesifiso zijonge ukufaka imali lapha eZimbabwe xa sikhangela amaripoti yethu njengeZimbabwe Investment and Development Agency. Siyabona ukuthi abantu beza ngobuningi kwezokwemba, ku-tourism sector, ku-manufacturing sector njalo.
Gatsha lukahulumende olubona ngomsebenzi wezokwethekelelwa kwelizwe lonyaka usungule umbukiso wamankampani endizamtshina. Abalolu gatsha babika ukuba usukela ngomnyaka ka-2017 iZimbabwe yayile ndizamtshina ezisuka kwamanye amazwe ezilitshumi lanhlanu, lonyaka sezingamatshumi amabili lantathu. Bathi bakhangelele lokuthi inzuzo yemali ikhuphuke ngoba ngo-2017 bathola ibhiliyoni eyodwa, lonyaka sebethole amabhiliyoni amathathu. Inani lezethekeli bathi bakhangelele ukuba likhuphuke liye kuzigidi ezinhlanu lengxenye 5.5 million. Umbukiso wehlanganani sanganayi ulenhlelo ezehlukeneyo ezihambisana lombukiso okujonywe ukukhulisa amabhizimusi njalo ugqitshwa ngomgqibelo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abameli bamabandla eZimbabwe achiyeneyo kwele South Africa bathi kayikho into ezaqeda ingxabangxoza yezombusazwe ebhekane lelizwe labo khathesi ngaphandle kokuqhutshwa kuphela kokhetho oluzaphuma lohulumende okhethwe nguZulu Mgceke kungelansolo. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Lokhu kuphume kungxoxompikiswano eqoqwe inhlanganiso ye-African Diaspora Forum eJohannesburg kwele South Africa. Abameli bamabandla atshiyeneyo bathe kusobala ukuthi uhulumende weZANU-PF akazimiselanga ukuhlala phansi lezizalwane zeZimbabwe kulungisiwe uhlupho lwezombusazwe. Bathi okuthelela ulaka ikuqhubeka komkhuba wokuhlukunyezwa kwamalungu amabandla aphikisayo lokusetshenziswa komthetho, amapolisa, amasosha lephalamende ukugcwalisa izifiso zeZANU-PF. Umgcinhlalo webandla le-Citizens Coalition for Change kwele South Africa, umnumzana Trustin Dlovu, uthi osekusenziwa iZANU-PF ukugogodela amandla ombuso sokuyangisa.
umhlolo owenzakala eZimbabwe nako ke u speaker of parliament usethatha nje incwadi eyi fraudulent letter incwadi ebhalwe ngomuntu nje ongasilona ilunga lethu ebese uyithatha izinqumo ngaleyo ncwadi
unobhala jikelelwe bandla leZimbabwe Communist Party umnumzana Ngqabutho Mabhena uthi inhlupho zonke ezibhekane lelizwe wakhathesi zadalwa iZANU PF ngakho ngeke zilunge iZANU PF ilokhu isasekhona
into efunakalayo eZimbabwe yokuthi sibambane sonke sizalwane zaseZimbabwe ungakhathelekile ukuthi ngumhlobo bani lokuthi uzalwa kuphi silwisane leZANU PF sikhiphe embusweni sibe sesisakha umnotho welizwe lakithi ukwenza ukuthi abantu bathole imisebenzi njalo abantu babe lenhlala kahle
ubemele intsha ebandla lezaphu kule ingxoxompikiswano umnumzana Lindani Nkomo uthi ukhetho olukhululekileyo yinto yakuqala efuneka eZimbabwe kodwa ukuze lwenzeke kufanele kuqalwe kulahlwe ikomishini yezokhetho ekhona khathesi
indlela esizibona ezingasebenza ukuthi manje ubona njengoba isadathi wikhiphile i-report yayo sinethemba ukuthi singahlala nayo singamabandla sonke sihlangene kube yibo mhlawumbe abafaka i-ZEC o ama-observers phambi kobe yasekhethweni mhlawumbe ushintsho lungaba khona
umnumzana Anadi Arnold Sululu obemele ibandla elitsha elisanda kubunjwa ele-e-movement uthi sekuyisikhathi sokuthi izalwane zeZimbabwe zekele ubugwala zisukume sebenzele inkululeko yazo hathi ukufuna ukwenzelwa zinkokheli
abantu bafanele bephume thina even ama small parties siqalisele ukuthengisela igovernment ukuthi siyakhala hlobone ngubethu inkinga esiyibonayo kwamanje ukuthi thina eZimbabweans siyasaba there's so much fear
omela ibandla leZANU PF yena ubengekho kule ingxoxompikiswano loba nje ubenxusiwe kodwa kumkhokheli walelibandla njalo engumongameli welizwe umnumzana Emerson Mnangagwa usekubeke wacaca ukuthi labo abacabanga ukuthi uza kuba lolunye ukhetho kumbe uhulumende omanyano kabakhohlwe baphinde ngoba lokho ngeke kwafa kwenzeka inhlanganiso ye-African Diaspora Forum ebeqoqe ingxoxompikiswano le ithi le yinto ezahlala isenzakala kuze kutholakale isombululo sohlupho lweZimbabwe Imele Studio 7, Johannesburg, kwele South Africa, ngimuthuso Khumalo.
Abokholo lwesiKristu eZimbabwe bathi bakhangelele ukuthi ukuthunyelwa kwesiphathamandla laseMelika esibona ukudlelana lamanye amazwe e-Israel laseJordan kuzaphathisa ekukhulweni kwalabo abathunjwe ngabeqembu lebutho eleHamas. Umfundisi uSeni Sibanda, ongumqondisi weZimbabwe Christian Alliance, uxoxa leStudio 7 ngalolu daba.
Liyahlupha ngoba lingakwanisa ukuba imemetheke ngenxa yokuthi sinanzelele ukuthi kulamazwe agqagqane lelizwe le-Israyeli awe-Islam angagcina ethela ikakhulu i-Israyeli ingangena eGaza kufe abantu abaningi ngikubona kusiba yingozi njalo siyananzelela ukuthi i-America inesifungo sokuvikela i-Israyeli ngakho-ke layo siyayinanzelela ukuthi ngeke yavuma ukuthi kungenele elinye ilizwe lihlasela i-Israyeli ngakho-ke bebona limpi iyingozi kakhulu ngenxa yokuthi ingaba-ke ingaba lihlansi elingamemetheka libe lilangazi
sibone laphana isiphathamandla esibona ngokusebenzela ndawonye lamanye amazwe eMelika umnumzana Blinken esiya e-Israel lokhu likubona njani
engcene kunganceda ukuba ikakhulu labanade bethunjiwe abe-Israyeli ukuba bakhulule lokuthi asazi engcene kunganceda ukuthi yona i-Israyeli ingagcini ihlasela ingena eGaza nxa engakwanisa ukukhulumisana lenkunzi lezezimbili ukuba be umlamulankunzi kunganceda ngoba nxa i-Israyeli ingazintezeli ukuthi engena ingangena eGaza ngoba mbona ingangena eGaza yikho kungonakala izinto eziningi indawo encane elabantu abaningi njalo-ke amabutho aweHamas angakwanisa ukuthi abe evika ngabantu njalo siyakwazi ukuba bale migodigodi eminingi khonaphana eGaza abacatha kiyo nxa i-Israyeli amabutho abo ehlasela iHamas kuza yenza ukuthi besebenzise imishini enkulu kumbe singathi bethathe izikhali ezinkulu kakhulu ukwenzela ukuthi behlule iHamas okungagcina kudiliza izakhiwo zabantu labantwana labomama labanye abantu bechine besizwe. Siyakwazi impileko lokhu iqhubekelo kweminyaka eminingi kakhulu njalo siyakwazi ukuthivelela phakathi kwendaba zokwehlukana ngokholo njalo-ke nenzondane bekhona abantu belwela umhlabathi asonke ukuthi ingaqalisa ingeke yaphela amasinya yingozi engaba khona. Angikubona ukuthi kungaba yinto elithwana singazi njengoba i-Israyeli ifuna ukungena eGaza iyezama ukubamba abethi kuthola ababe-Hamas abamelana nayo, kodwa siyananzelela ukuthi ngendlela yona iGaza eminyene nayo akusoke kube lula, njalo ukulahleka kwempilo zabantu kuzayenza ukuthi limpi menge.
Lo ube ngumfundisi uSenis Banda exoxa leStudio 7 ecingweni ekobulawayo. Abokholo lwesiMoslem eZimbabwe bona bakhuthaza iPalestine ukuthi ivunyelwe ukuthi ithole inkululeko yayo ukuze kumiswe impilo. USheikh Ismail Dua ongumkhokeli wenhlanganiso yeExtreme Council of Islamic Affairs of Zimbabwe uxoxa leStudio 7 eseHarare.
The situation now has gone worse, and Shahita with my innocent lives. Arashita say, I'll take it as a kid, one who pay me one, very innocent, including Rana Diki, those who are cards, very defenseless, Nashima Jagadal. So I will completely.
Umumo kathesi osamangakuhle osekubangela ukufa kwabantu abangenacala ugoqela abantwana abancane nabesifazane abangenelisi ukuzivikela. Ngakho-ke thina sikhuthaza ukuthi kumiswe impi kube lokuthula njalo ilizwe lepalestine lithole uzibuse umuntu wonke abe lelizwe lakhe. I-Israyeli ime yodwa, lepalestine layo ime yodwa. Ngihlala ngitshela amanye amazwe ukuthi ngabe ipalestine sezansi e-Afrika ngabe siyathola uzibuso wayo, kodwa isoze ikhululeke ngoba kunamazwe enza amazwe akulowo mkhono engenelisi ukusebenzelana ndawonye.
Lo ube ngu-Sheikh Ismail Dua ongumkhokeli wenhlanganiso ye-Extreme Council of Islamic Affairs of Zimbabwe exoxa leStudio 7 eseHarare. Siphinde saxoxa njalo lo mnumzana Rejoice Ngwenya oyingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Impi leyi ikhanya iyinto engalungisiswa kukakhulu i-Amerika, ngoba i-Amerika yiyo ephethe intambo izihlobo eze-Israyeli. Kodwa ngibona ngathi njengoba vele sebathatha nje uhlangothi lwe-Israyeli, so sitsho ukuthi nxa bengumzala uBlinken nozama ukuthi akhulumisane labo abe-Israyeli le-Hamas, bengingathi kunje awusamanga kuhle. Esingakwesaba nje ukuthi amanye amazwe ama-Arab ayingenele, o-Iran nabo-Iraq ingavela ayingenele indaba yamafutha izahlupha, ngoba amafutha yasakhwele sokuzasihlukuza-ke kuthina lapha e-Afrika.
Yes, kunsukana ezedluleyo sibone iZimbabwe layo ikhuthaza ukuthi kukhomiswane umlotha kulimpi. Ubona ngani iZimbabwe ingaphathiseka njani nxa impi le ingaphanyisa ukuthi iphele, kumbe ubunzima obungawela iZimbabwe nxa impi le ingaqhubekela phambili ikhona?
Phela nxawo sokukhulala ngabuZimbabwe ngamadlwane ngowaphelayo iZimbabwe wayo izele ilenkinga kule ngxabano lokuphoxana phakathi kweqembu elikuthaka eliphikisanayo. Ngikukhuluma nje kodwa sinasiyazi ukuthi ngezikhathi zempi sasibambene le-P A O kwabanye abafana nje ababe besebenza bekuhlena le-P A O. Nxa iZimbabwe ikhuluma iyazivele isiyame ihlangothini le-Palestine kodwa lomathi yakhona, kodwa angibona ukuthi ukukhuluma kwethu kunganceda. Njengoba nje ngingatsho nje ukuthi okuzasethika nokuthi impi yakhona ingathi yalokhu siya phambili, ngoba i-AU siyavele yafaka imizila yathi hatshi akakhulumiswani. Phinde laba abangindezela abanye laba amajuda abangindezela ama-Arab ePalestine ngaye bayekela bazibuse ibe i-two-state solution. Yikho ngibona ngathi iZimbabwe nayikhuluma inesifiso sokuthi lomthuthi izinto kabakhulume nabo kuqondane ne-solution ye-two-state solution.
Yes, bona lapha abantu abafayo besiya besengezeleleka kuloku bombana okuqhubekela phambili. Ngokubona kwenu impile ingaqedwa njani?
Impile abantu bengathi khona njengoba i-Israel ingathi ithwele isikhali ezinene ingaqedwa i-Israel. Kodwa sibe sibe wasemithi amanye cacha iHamas nabo yibhola laba ngabantu abavele besithi nxa sokukubi sokunje bayangena ngiphakathi kwabantu bacathe khonapho nxa sokuthule bazaqalisa futhi. Kutho ukuthi ubuhlungu bakhona obusebenzi kwezimpile kubakhulu ukudiliva okuyenze imizwele egaza leyana ingazithule kathesi ngikasindi kathesi hhayi kuze akuba lokho kufutha akusela kuthula phakathi kwegaza le-Israel phakathi kwe-Israel ne-West Bank phakathi kwe-Hezbollah ne-Israel akusuze kube lokuthula ukudaba lokhu kuthiya phambili sesikhangelele nje ukuthi abantu babelukhulubelana nanje.
Lo ube ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi kwezombusazwe ekhuluma le Studio 7 ekobulawayo. Ukuqhubekela phambili ukuxokozela kubandla le-Citizens Coalition for Change, umnumzana Sengezo Chabangwe sithi kumele wonke amalunga edala lephalamende lawe-Senate akubandla leli angene imihlangano yonke, hathi lokhu okwethule izolo ngumnumzana Nelson Chamisa. UChabangu othi ungunobhala jikelele we-CCC wethule umbiko namuhla othi uzaxotshisa bonke abangasoze behambe ephalamende lakumakhansili. Uthi uyakwazi ukuba amalunga e-House of Assembly akavunyelwa ukungena imihlangano edaleleli eyisithupha, kodwa akungehlula lokhu kumele bonke belandele akuchoyo hathi okukachamisa. Ibandla le-CCC lithi uChamisa wenze kahle ukuthi kumiswe amalunga ebandla leli edalele ephalamende kanye lakumakhansili kuze kubiselwe abanye babo abaxotshiswe nguChabangu. Lithi kumele kulungiswe njalo ezokhetho ukwenzela ukuthi kube lohulumende kaZulu kwele Zimbabwe. Ukuze sihlaziye udaba lolo, uGibbs Dube uxoxe loSenator Nonhlanhla Mlotshwa okubandla le-CCC lomnumzana Joseph Chuma okudalele ZANU-PF Central Committee.
Lingakukhangelisisa ukuthi lisibonile singene ijumo sisiyazingela sihamba sidlula izinkalo zonke siseqima ifule enzima kukho konke lokhu. Ngifuna ukubuza ukuthi like ambona yini ubaba uChabangu kukho konke lokhu? Nxa lingambonanga kutsho ukuthi lawe uwedwa kumele uzibuze ukuthi kukanti kuyini okwenza ukuthi uChabangu abe legunya lokuthi athi usekhipha abantu ephalamende abantu angabafakanga yena. So kunzima ukuthi sithi ukuthi ukuzwisisisa ukuthi kuyinto enjani, ukukhohlakala komunye umuntu kunzima ukuzwisisisa ukuthi kuyinto enjani. Kodwa sisebenzile singena iganga sihamba ijumo abantu besikhangele sivuka sisiwa ke sitshayo ke siphinde siyezibhedlela saqhubeka lokho kunjani engekho usengeza lokho esihamba sithi chamisa soke sithi chamisa lakhathesi.
Kolide, nansi indaba khonapho uyamuzwa umlotshi uthi lo muntu yisivuka mpunzana nje lokho.
Indaba zabo kasizingeni ubona kona ngale beyi-CCC thina sizimele thina ngaba sibakhangele siyamawuli kanti sokuhamba njani wento kakubona sokuhamba kancele kanjalo. Thina okwethu esikwaziyo yikuthi khona simelele ukuthi sibontula kuyazala nkomono kuyaphetha ngani.
Mamlotshwa phela lina lithi kule sandla semfeni.
Kuyatshengisa ukuthi isandla semfeni sikhona izanu izaba nguye umnqobi omkhulu kukho konke lokhu. Ungakukhangela ukuthi zakhona athagethe abantu abanjani. Ubone nangena umthuli Ncube laphana e-Country Park uye bulawa South, nangena umodi uye mavuku ngale Tafara, nangena usikoti sakuphwanya. Kutsho ukuthi abamele ngani bayangena bafuna ukungeniswa ngangemuva esikuthi ngesilungu yi-backdoor ngabantu abavele beyizanu. And izanu isiku-achivile okuyinto kwabo ngoba ekugcineni phakathi kwayi-CCC sesekuthi sihamba sesinuka nomthakathi ukuthi ongabe nguye oyenza lokhu mbani, ongabe nguye oyenza lokhu mbani, ukuthi sisikhangele isitha sesithi ngqo ukuthi sitha nansiyana isitha izana.
Khonapho ke Golide kuthiwa isitha yini kanye?
Angazi into nabakuthatha kabi khona ukuthi nxa bona into zabo zibabhedela bebe befuna ukube begcona thina into yonke. Yazi into le isivamile ukuthi bona nxa kungaba le nto zabo abazehlulekayo ngale sebekhangela kithi ngapha kuzani phevethi zanto esivile okusenze lokhu. Usengezo lowo namhla bathi ngabamazi ngumuntu ade besebenza laye vele from kudala kaleso kule mpikisha engakuthumezela yona emelayo uchamisa emelolozeni u-Abednego Bhebhe emefuthi lo mbuso ofuzwayo bethatha ipikisha bebonke. So namhla bazawuthi ngabamazi njani ibona vele into yabona le sebeyijwayele. Uyakhumbula ivi laphana umakhuphe bengalawo sazwanani bathe sisho umakhuphe ngumuntu ezana uphevu uJob Sikhala laye wathe sephuma efomi MPC 99 bathi uJob Sikhala sengumuntu ezana uphevu uMithe wathe phuma efoma iPDP wathi uMithe laye sengumuntu ezana uphevu. So into zonke vele zilonge ezikungahambelani naloko abakufunayo bona sebefaka izana uphevu phakathi. Angazi ukuthi bazakhula nini ukuthi babekwazi ukuthi kwesinye isikhathi abantu noma lilonke alibone okufana nayo kuyala ngisho even endlini sibili unkosikazi wakho sibili enjani uyakwazi ukubona umbono oshiyane lo wakho kodwa akusho phela usomele ukuthi umkahle ukuthi hayi ukuthi mina vele asengumfazi wami mina ungumuntu weganga kumbe whatever. Kuyatholakala ukuthi abantu bebona into ngendlela ethiyeneyo kodwa ungathi nxa selibona ngendlela ethiyeneyo bese xasa ulabhela abantu.
Mamlotho nankoke khonapho
ukungaboni ngaso linye babuduba sonto emangalisayo. It happens, kuyenzakala. Njobe sitho uGolide ukuthi kurelationship unkosikazi wakho lingaxabana akutsho ukuthi ungathi unkosikazi wakho ungunkosikazi wakoDube ubusivuka sasuthi hayi wena usungwakondlovu kodwa unkosikazi wakho ungathi ulandela umkhondo umfice ngaphansi kwandlovu sengwakondlovu angithi. So mina angisiboni isidingo sokuthi nxa kuyikuthi sithi usengezwe ngumuntu wethu sisebenza laye sesisebenza nzima kangaka izani isapresa amafuti wena ufuna ukusubveta okufunwa ngabantu. Lokhu kimi ngibona kuyinto etshengisa ukuthi uyabunga umuntu wethu njani sisebenze nzima kangaka kungela ama-resources sisebenza an even political playground sithi sisebenze kangaka kusasa wakhona umuntu akabe ngitsho lesibunywana ephalamenti uvukona ukuthi hayi sesimrecola kuyinto embi kuyaba-affect abantu especially abantu abangomama abangene nzima besebenze nzima abantu abakho bethi congratulations mama kusasa omunye evuka ethi hayi lo sengim ipeparlamenti akusobuntu obenziweyo xa kade kungubuntu ubeza kukhuluma kuhle ukuthi hayi ngalezi zizathu sengukhipha
giba ngamafutshane kwalapho Golide
thina esikusho yokuthi kabacedelane bodwa into yabo yonke abafuna ukuyenza kodwa bengasifaki phakathi kababuzana imibuzo yonke le abayibuza nayo lingafaki ivizo elezana uphevu phakathi kuphela yinto nje engiyishoyo mamlotsha imibuzo emqoka sibili omele ngabe babuzana layo ukuthi abangubehleli laye mathupa ukuthi kanti mdoda lapha sokutheni kanti waye lapha singenzanga lokhu wayesingenza ngalokho bengabonisana kuhle bazathola izimpendulo khona ngale kudlumiseni kibo
hayi ukuthi unkosikazi wakho engavuke efile ebulewe kuyadingakala ukuthi buyizethi sibenefite ngokufa kwamamalwane. So ekweni zonke thina sizama ukubona ukuthi sikutress ukuthi obenefite kakhulu ekuhlukulizweni kwabantwana bezimbabwe ngokuba sithela amavoti abo because ikudela ivoti lomntwana ezimbabwe but obenefite kakhulu obenefite kakhulu
ngokuthiwa
ivoti kwasekuqaleni ngulonga so liphiwe i-due process kwasekuqaleni. You don't
respect
zanu PM amababa elizozayenziwa ngakahle eZimbabwe.
Lapha lizwe uSenator Nonhlanhla Mlotshwa okubandla le-Triple C lomnumzana Joseph Chuma okudalela zanu PF Central Committee bexoxa lo Gibbs Dube owe Studio 7. Good Life Talk namhlanje kuhlelo asihluzeni bomama sikhangela udaba lokunanzwa kosuku oluqathekisa amalungelo amantwana amantombazana olwe International Day of the Girl Child. Sigxile kunhlupho ezibhekane lamantombazana ezigoqela ukumithiswa lokwendiswa bese sebancane. Singake hlukani izihlobo wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Amalunga ebandla eliphikisayo ele-Triple C athi wona akazange ayedalela ephalamende namhlanje elandela isinqumo abasithethe njengebandla izolo esokutshengisela ngokungayi kuleli dale okwamaviki amabili. Abokholo lwesiKristu eZimbabwe bathi bakhangelele ukuthi ukuthunyelwa kwesiphathamandla seMelika esibonayo ngokudlelana lamanye amazwe ase-Israel Jordan kuzaphathisa ekukhululweni kwalabo abathunjwe ngabeqembu leHamas. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu oluvalelisayo nguTabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka.